Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 zibandlela 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bentumbane community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama drugs, abantu ama drug abusers, abantu abathengisa ama drugs. Icommunity yentumbane isibonile ukuthi iawareness, they are now fully aware of ama problems ama drugs.
Izakhamizi zelokitshini lentumbane kobulawayo zimanyane labantwana bezikolo zakulendawo kanye lamapolisa, bafole batshengisela ukusola izidakamizwa esezigcwele kulendawo.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment. But we have
ukuba wathola ngaphi iCOVID-19 awucaci, kodwa sikhuthaza abe-presence ukuba sinanzelele ngoba kukhanya iCOVID-19 isibhakile.
Omunye wabangamashumi amabili lasithupha 26 abebandla eliphikisayo le-CCC ababotshwe emzini weBudiriro eHarare ubikwa esebanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 esejele lapho abavalelwe khona. Amabandla aphikisayo athi akhathele ukuhlukunyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana amalunga awo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zelokishini lentumbane kobulawayo zimanyane labantwana bezikolo zakulendawo kanye lamapolisa, bafola batshengisela ukusola izidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abaningi. Lokhu kubikwa sokubangele njalo ukuba abanye babo bangeniswe ezibhedlela ezelapha abagula umkhuhlane wengqondo. Kubika intathelo zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ilokithi lentumbane selidume kakhulu ngenxa yezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. UZulu wakulendawo uthi sezaphatheka enhlelweni zokulwisana nabathengisa izidakamizwa. Esikhulumeni samapolisa kobulawayo, u-Inspector Bednico Ncube uchaza ngalomkhankaso.
Amapolisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye ama-colleges akhona bentumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse. Sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu kabatshane lezidakamizwa. Abantu bentumbane i-community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drugs, abantu ama-drug abusers, abantu abathengisa ama-drugs. I-community yentumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems ama-drugs.
Neviki ephelileyo amapolisa anyenyele ikhosikazi elidume kakhulu entumbane uMahadebe labopha umntanakhe bemethesa umlando wokuthengisa izidakamizwa.
Amaphosi bathi mna ndithengisa izidakamizwa bangela endlini yamankazana bathiwa amafutho ogcoba izilondo. Ngangiphithingisa zona imbanje kudala ngabo-2016 ngathiya nalapho ekhaya bathi ngizithengisele utshwala ngihambisa ngithe emakhaya ngizithengisele umsika wami njelo msetho.
Undodana Thube uleminyaka engamathumi amabili yokuzalwa 20 years. Yena ke ngomunye othatha izidakamizwa lezi ngoba uthi kasebenzi. Ngakho ke ziyamchitha isizungu.
Into esenza sigcina sesigijimisa lokho asila msebenzi. And futhi siyabe sitshona sizihlalela kula muntu oyabe efuna ukuziqhatsha. Yikho sigcina sesiyema khona lokho abakutsho okuningi kwankona kwama-drugs. Ngoba into lezi sizenza singacabangi inzima.
Amazi kandodana agcizelwa ngomunye osakhulayo uCaroline Mthinsi othi abasakhulayo akusela ndawo zokuzilibazisa sebengolova abatshona behlezi.
Ama-youth ayesithi engaqeda isikolo kube khona ama-activities abayenzayo, lokunye kokufundela amakhosi, kharesa kulanto abayenzayo kuvaliwe konke. ama yuthi asuke ebesehlala ebesweli into zokwenza then liyazi le peer pressure liyaqala ukuyengana lingabantwana seliqala ukwenza ezinye izinto ongamelanga lizenze njengokubhema so and uma liqala liqala sithi liyadlala ligcinise lisiba ngama-addict and mase uyi-addict kunzima ukuthi uphume kikho
ubheka izulu ndlovu wenhlanganiso yepamvuri PVO encedisa abasakhulayo abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo uthi kulezi zathu ezenza intsha ithathe izidakamizwa
ngama-childhooded families whereby sithi abazali bahambe egoli beshiya abantwana lama-house girl kumbe enye into ingaba yikuthi ama-families a-appraiser ukunathwa kotshwala abangelandaba kakhulu kumbe ukuswelakala kwama-curfews i-strict upbringing so sithi asigcinele abantwabethu khona bezaba away from drugs amanye ama-dangers ama-drugs esiwabonayo ukuthi kule death abantu nxa sebedakiwe bayenza anything abasalandeli ama-road traffic rules enye into sithi i-health yakho iyadeteriorata
inkosazana nano zizwe ncube uthi ilokithi lentumbane intsha isakhuli kahle ngendaba zabantu abathengisa izidakamizwa udubo lwezidakamizwa lukhokobulayo kuphela kodwa lusabelele emadolobheni amaningi asezimbabwe asethwele nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ophelileyo wazise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lomkhuba omubi lo ukusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa owe-national anti-drug and substance abuse campaign ukuvimba kumemetheka kokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo kodwa iningi lithi kukhanya kulanto ecacayo eyenziwa kulo mkhankaso ngimele studio 7 kobulawayo ikamera mungu-ezra jesus banda
Omunye wabamangamashumi amabili lasithupha 26 abebandla eliphikisayo LCCC ababotshwele emzini weBuliriro eHarare ubikwa esebanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 esejele lapho abavalelwe khona bemelele ukuthonisiswa. Amagqwetha akhe athi lokhu kulakho ukuphazamisa impilakahle yezibotshwa ezigcwele emajele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emthethwandaba kamantshi lapho amagqwetha aveze ukuba okwenzakala kumalunga owebandla le-CCC laba indlela yokubethusela ukuba bengaqhubeki phambili ngomsebenzi wabo wokusekela ibandla eliphikisayo. Ekhuluma ngemva kokuthonisiswa kodaba lolu, omunye omele abasolwa laba umnumzana uBert Mandinde ubike ukuba omunye wabasolwa laba uselomkhuhlane we-COVID-19.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment. But we
ukuba wathola ngaphi i-COVID-19 awucaci kodwa sikhuthaza abe-prisons ukuba sinanzelele ngoba kukhanya i-COVID-19 isibhahile.
UMandinde uqhubeke ethi namhlanje bacele ukuba abasolwa laba baphiwe imvumo yokubhadala isibambiso se-bail.
Address the courts on what compelling reasons they have in opposing bail and basically
batele idale izizathu zabo zokuba kungani bengafuni ukuthi baphiwe ibail balezizathu ezintathu. Okokuqala bathi icala lelikhulu, okwesibili bathi besaba ukuthi njengoba icala lelikhulu abantu laba balakho ukuphazamisa abafakazini. Sesiphe umbono wethu njalo sibona engani icala leli alikho likhulu.
Abesifazana ababotshiwe laba babikwa becele ukuthi bathwale behlukaniswe labesilisa besiya lokuphenduka emthethwandaba ngoba bekhala ngodubo lokubanjwabanjwa emzimbeni wabo lapho abangamelanga ngomthetho bathintwe khona yizibotshwa zesilisa kanye labalinda amajele besilisa. Elinye ilunga le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga obesemthethwandaba uthi bayajana ngokuhlukunyezwa kwamalunga ebandla.
Na sibona ukuthi lokhu yikuhlukuluza abantu abangelacala njalo nxa sikhangela ngoba ngingakhangela okukhulunywe ngummeli walaba ababotshiweyo uthe ngabe bekungelinye ibandla lingaso le-CCC abantu laba de bengasoze behlukuluze ngale ndlela. So thina sibona ingane into le ngeyokuhlukuluza abantu ukuthi yindaba besapota ibandla le-CCC ekhokhelwa ngubaba uChamisa njalo ngokuya phambili sibona ikhanya ingani inkantolo amapholisa bakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungelasizathu.
Umantshi owahlulela lolu daba uthi luzaqhubeka kusasa ukuze abe isinqumo sakhe. Ababotshiwe laba bethesa icala phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order MOPA wokwenza umhlangano ngenjongo yokuphehla udlame kumbe ukuphazamisa ukulondolozwa kokuthula. Abasulwa laba bayalilandela leli cala besithi babebuthene emzini womuntu hathi emphakathini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla aphikisayo ezombuswazi athi akhathele ikuhlukunyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana amalunga amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kulabanye njalo abathi akusoze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka njengoba abaphikisayo bevinjwa ukuba benze imihlangano yokukhankasela usekelo kulolu khetho. Mnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe, uthi kuzwisa usizi okwenzakala eZimbabwe.
Siyabona ukuziphatha kwebandla elibusayo kanye nohulumende waseZimbabwe ukuphilisa nzima abantu lalabo abakholekwa kubana bangabe opposition bebotshwa besenziwani. Lokhu kakumangalisi ngoba kuyinto esivele sijwayelekile, kuyimpilo yabo. Kusukela ilizwe lithola uzibuse, liyakhumbula ubani uJoshua Nkomo wathwaliswa kanzima njani yiZanu lomgabe. Omagret Dongo labanye nje abahlukeneyo kusukela ngo-2000 Morgan Tsvangirai uze wafa elokhu engumuntu oxotshaniswa izano. Akumangalisi lokho ngoba bavele bayinto abayenzayo.
Pho kumele kwenziweni baba Mlalazi?
Kufanele thina njengabantu beZimbabwe njengama-members opposition sizimisele ukubana noma kushisa kanjani siza kuma simele kulento esikholwayo ekubana sizikhulule, sikhulule labazali bethu emakhaya. Sisiya kukhetho kufanele sizimisele njalo ukuthi inengi lethu lizabotshwa. Njona sibona sebeqalisile umnomzana uJob Sikhala osehlale ejele kwesikhathi eside engazange athonisiswe. Kunabanye othibaya ababotshweyo nabanye nje abahlukunyezwayo kubo Bhinga, kubo Mtoko, siyabona abantu bethawa. So kufanele sizimisele uma sifuna ukubana sizikhulule njengabantu. Sizimisele ukuthi abanye bazathawa, abanye bazalinyazwa. Ngitsho lokubulawa yinto okufanele sizinikele kuyo ukuze ilizwe lethu liphumelele.
Umnumzana Fortunate Mlalazi yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Freedom Murechu owebandla elibusayo eleZANU PF ngodaba lunye.
Lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala. Kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi, kuliphi ibandla, usuka kuZANU PF kumbe usuka ku-opposition. As long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa. And lokho ukuthi kuthiwa kungani kule crackdown, you know, yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise isibizo likamongameli wethu uPresident Jimmy Mnangagwa nohulumende wakhe New Dispensation. Le mizamo yonke ayenzayo, especially re-engagement and engagement exercise, siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezijiyetshiyeneyo. Siyabona ama-skimishes ezenzakala lapha elizweni, abantu be-opposition especially njengoba sekusemthethweni, so bayenza izinto abakwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe, bengabotshwa. Nakusekusiyafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa umpikitha, sokutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe, bebotshelwane, bayebenza amacala. So lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso nendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenzele, bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani there are human rights violations in Zimbabwe. Lokho ukuthi kuthiwa there is a tension in Zimbabwe, akula tension eZimbabwe. Siyazikhampenela la bantu baboposition nabo kabakhampeni ngokuthula njengeZANU PF lathi sekukhampena ngokuthula.
Lo ke umnumzana Freedom Murechu owebandla elibusayo eleZANU PF Limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube ngocingo ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika U.S. Treasury Secretary Janet Yellen usese Zambia manje uhlanja lakhe lesibili lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Africa. Abanhlanganiso yezindaba iReuters babika kubana uYellen uthi uqakathekile kubana eleZambia lilungisise ukubhadala kwalo izikweleti zalelo lizwe njalo ukhangelele intuthuko ekuqhutshweni komhlangano leChina okulesikweleti esikhulu seleZambia. Isiphathamandla seMelika lesi sikhangelele ukugqiba lolu hambo lweAfrika ngokwethekelela kweleSouth Africa ngemva kokuqalela kweleSenegal. Isidumbu sondoda onakanelwa ukubana nguye owadubula wabulala abantu abalishumi ekilabhini yasedolobheni leLos Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika sibikwa sifunyenwe emotweni silenxeba lokuzidubula. Amapholisa abika ukubana kasikaziwa isizathu sokuthi uYou Can Train obele minyaka edlula ngamashumi ayisikhombisa 72 isizathu sokudubula labo bantu. Lilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza iseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngeziphathelane lobulembu ole-ICT Postal and Courier Services lusungule uhlelo lokupha izikolo imishina yama-laptops njalo luvule ngokusemthethweni indlu yokufundela okwemitshina yangalezi nsuku esikolo se-Queen Elizabeth II Primary School eNkulumane koBulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzwene kuntatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma nomsakazo weStudio 7 umsekeli kamphathi ntambo yeICT Postal and Courier Services umnumzana Dingo Muziphuthi uchaze ukuba bazaqhubeka ngalolu hlelo abafundi bonke baze bathole amakhompyutha bengabelani.
Izikolo lezo nxa zithole amakhompyutha sokumele zibanjwe ebulenjini be-internet ukwenzela ukuthi abantwana uma bedinga ulwazi okuthiwa i-research bengathwali nzima, njalo uma befundiswa ukuthi yona i-ICT wona amagagasi asebenza njani asebenzani bengathwali nzima. Nxa sikhangela umhlaba wonke lapho esesiyakhona ulwazi lwamakhompyutha lemitshina lezisuku yikho osokukhokhela. Kutsho ukubana-ke ngokubona kwakhe langokuhlakanipha kwakhe upresident wahambela phambili ekubeni sithi implement the e-learning strategy in order to make sure that we access all schools.
Umsekeli kamqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa kwezabelo koBulawayo unkosikazi Fikile Marobatsanga obemele umphathintambo waleli dolobho uvumelane lomnumzana Phuthi.
Njengakhona lokho okuhleliweyo ku-National Development Strategy 1 ukuthi by 2030 umntwana wonke ebesekwazi ukusebenzisa ama-computers eyedwa engancediswa ngumuntu.
Umphathisikolo e-Queen Elizabeth II Primary School umnumzana Makhohleza uthi bathole ama-computer angamashumi amabili.
Abafundi bazancediseka kakhulu ngoba khathesi inhlelo zemfundo esingathi curriculum ivele ifuna wona amakhompyutha njengama-tools. okufundisa so sekulula ukuthi sibambe abafundi lababalisi badonse bathola ulwazi olusemoyeni besebenzisa zone izinto esizitholileyo
umgcini sihlalo we SDA e Queen Elizabeth II Primary School umnumzana Colin Moyo uthi ama laptop abawatholileyo azathuthukisa ezemfundo kulesi sikolo
bayangena ngama class ngoba ngethi class iba ne 34 so babe bejintshana kuncedisa sikhangelela ukuthi maybe sizathola amanye amakhompyutha nxa lokhu besisiza basisiza njengoba iphotrazila ikhanya ingenela
umkhokheli wabafundi abangamankazana eQueen Elizabeth Primary School unkosazana wethembekile Khumalo ubonge isipho sama-laptop
sasinceda ngokuba kwazi izinto esingazaziyo okunye yikuthi sasinceda sasiyazi i-ICT kakhulu ukudlula ukusinceda ngama-test book
ingxaki kumizamo kahulumende ngohlelo lwamakhompyutha ibikwa iyikusilela kwemitshina le ukucitsha mahlayana kwamandla amagetsi kanye lokuswelakala kwawo emaphandleni ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Udubo lokuzimuka ngendlela icina iphazamisa impila kahle yomuntu azacina esebanjwa iminye imikhuhlane edalwa yilesi simo lubikwa soluphahile eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi lezingcitshe zisithi kulokusilela kolwazi kwabanye abayabe belalisi simo bebanjwa ngamandla ukuyadinga uncedo ngendleko enkulu kanti bengenelisa ukuzivikela. Abezempilakahle bathi isimo se-obesity sibangelwa yikudla okugcina kusanda emzimbeni, umzimba okungenelisi ukugaya kuhle kube sokubangela ukuzimuka okwedlulisa amalawulo okuyikho-ke okudala imikhuhlane ethize efana lowetshukela owe-diabetes. Ingcitshi kwezempilakahle engu-nutritional therapist unkosazana Laura Marcel uthi ukudla esikudlayo nsuku zonke yikho okuqakathekileyo ukukunanzelela ukuvikela lesi simo se-obesity.
So there's certain foods that can improve your metabolism. There's foods that help optimize bowel function, detoxification in the liver, energy metabolism, and also those which boost mood. And all of these are factors in fighting obesity.
Uthi loba umuntu angaba kusimo esihle kanganani kuko wonke ezilolonga umzimba kakuhle, kodwa nxa engananzeleli awakudlayo, i-obesity iba ludubo olukhulu. Ingcitshi zithi ukudla ababona ke kuqakathekile ukudla kwendulo okutholakala kalula kodwa osokukhanya abantu sebekukhangelela phansi ikakhulu emadolobheni. Osakhulayo uChrispin Mpofu uthi njengabasakhulayo ukudla lokho abanalwazi olugcweleyo ngakho njalo babona kungatholakali ikakhulu kundawana ezifana lasemadolobheni.
We are very much accepting just that ukuthi most of the time we don't have access ukuthola some of these products. So but ukufuna vele siyafuna but then ichance.
Omunye njalo osakhulayo uRalph Majome uthi abatsha sebethakazelela ukudla kwalezi nsuku ikakhulu emadolobheni kanti kubalungele ukuba bedle ukudla okwakha umzimba kusehlisa njalo udubo kumpilakahle yabo.
Ukudla lokhu kathesi asikutholi kakhulu, sisijayele ukwesilungu yikho esikudlayo kakhulu.
Ikhansile ebona ngokudla okwakha umzimba e-Food and Nutrition Council ithi ikhangela nendlalo ludaba lokuthuthukisa ulwazi olungalwisana lendubo ezifana lokusilela kokudla kunye lokuzimuka, besebenzisana ke ekusabalaliseni ulwazi njengokutsho kukamnumzana Tinomtenda Makause wali ikhansile.
Because we have to make sure that people know about that. We are all about advocacy, nutrition advocacy, food and nutrition security advocacy. People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diets, have to know about all the healthy foods they are supposed to be eating.
ingcitshi ezibona ngokudla okwakha umzimba ongayisiyongozi ama-dietitian zithi uzulu kumele nanzelele ukuba abalolwazi bakhona abanganceda kulokukhangela-ke ebulenjini ubusuzisiza ngoba kaninginengi uza kuyela-ke ekuzimukeni okwedlulisa amalawulo kukukhathaze. Bathi ukuze umuntu alwisane lalolu dubo kuyadingakala ukuba ehlale ezilolonga elolonga umzimba ama-exercises anjengokuhambahamba nje emangweni ohlala kuwo. Usidla ukudla okwakha umzimba okungela mafutha amaningi okufana lemibhida, isinkwa se-whole wheat, inyama engela mafutha kangako, ukudla inhlanzi lokwehlisa ukudla okulethukela eliningi, lokungadli-ke okufana lokudla okulamafutha engezeleliwa okubikwa ngokuthi i-junk food esisanda-ke emadolobheni kulezi nsuku. Isitshwala samabele sibikwa singcono kulesimhlophe, le rayisi eyamakhaya kulaleyana-ke emhlophe nxa ufuna ukwehlisa ukuzimuka. Njalo bethi ukuthola isikhathi sokulala kuhle lokwehlisa ukukhathala engqondweni kungaphathisa kakhulu kulolu dubo, kodwa okuqakathekileyo kakhulu ikudinga ulwazi kwabafundela lomsebenzi ukuze bekuphathise. Uzulu olwisana lesimo se-obesity ukhuthazwa ukuba lomkhuba wokudla-ke okuncane ngasikhathi sinye esengezelela izikhathi kulokudla ukudla okuninginengi eselambe kakhulu isikhathi esithile. Omama abazitholeyo labo balakho ukuba lalolu dubo kubangelwa ngomumo wama-hormones alakho ukuguqula-ke isimo somuntu. Ngaphandle kokuzimuka, izibonakaliso zalesi simo zikhoqela ukuphefuzela, ukuginxa, ukudinwa mahlayana, ukuhoxa kakhulu umuntu elele, lenhlungu zeqolo phakathi kokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Mthambe.
Okwamanje-ke othi-ke sizwe abalaleli bakastudio 7 besipha imbono yabo.
Namini igama ngutaphiwa moyo ngiseplantri manje nomsebenzi. Lapha engingakutsho ebengifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo uJob Skala ngamazwi okumqinisa ukuthi loba ephakathi we didn't abandon asemkhohlwayo, siyazama ngendlela zonke lati layo umkhokheli wethu umzane nasemhlanisa akamkhohlwayo. Ngiyazi akhona ama-hypocrite abangazama ukumfida information e-wrong bethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe kushanisa njalo njani. I can see many comments koko-social media la, I can see many comments, many with a false rumors, a false rumors. So the thing that I want to advise and encourage is that engalose hope, let him don't lose hope. We are with him. We are together. Scatter said to us, he will be freed soon after these elections. The new government is coming. The new government is coming. Let him not lose hope. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon-feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders. Ababalisa ikuqala ngayo umnumzana uNosonjamisa kulandela othenda ibithi layo isikhala ngitsho labanye kuba bangaluzi hope. Njalo futhi bangaxabangi bona bona just because isikhathi seduze khangelele kibo thembe bona.
Linjani abantu bakithi mthwakazi omuhle? Kumakhanseli kwaphana kumameya wathwati akuvotele i-MRP, votele i-MRP sikhuphe nidubo lozenlze ntona okunye lokuselingabona lilenze kanjani. But emakhansilini hayihayi kwaphana kumele sizibonele sizenzele sizibambele mathupha tolezolubelekuhlala kubhizi kuvotelwa abantu besitshoneni lokhayi, it's a waste of time.
Siyababonga-ke abalaleli bethu ngokusipha imbono yalo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murarakanaka muri yeZimbabwe.